Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo kweze kuseni namuhla amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ukuyachasisela inkokheli yaleli bandla ngenxabangxoza eqhamuke phezu kokuxotshwa kukamabhalane kamansipala ngomsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane eziphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zethuselwa iZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ngemva kokubizwa libandla lawo ukuthi azechasisa ngenxabangxoza eqhamuke kuleli dolobho ngeviki edluleyo lapho umsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami axothe khona umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube umsebenzi. Ngakwelinye icele iqula elithunywe nguhulumende ukuyacubungula lolu daba lifika namuhla kobulawayo. UKambarami loKansila Silas Chikora babotshwa phezu kwalolu daba bamiswa emthethwandaba beseteswa icala lokutshaya uDube njalo bakhululwa ngesibambiso sebail. Abanye ababikwa baphatheka ekuhlukuluzeni uDube ngokansila Felix Maka, uClayton Zana, Tawanda Ruziwe, Pilot Moyo, Lilian Mlilo, Batirai Dube lo Frank Jabangwe. UDube yena sebuyelile emsebenzini ngemva kokungenela kweMDC lanxa uKambarami ebikwa ebelokhu esala lezihluthunelo zehofisi yakhe. Umnumzana Kambarami umiswe njalo emthethwandaba kuliviki kudaba olukhwezwe inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration. Yona ethi wayengamelanga abe ngukansila ngoba wake wafunyanwa elecala lokuntshontsha wagwetshwa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube uthi yibo ababize iqula likahulumende elifika kobulawayo namuhla ukuthi lizoxazulula ingxabangxoza ekukhansile.
Asivumelane lakho ukusiya kusola njalo kuyasinyangisa kakhulukazi. Into yokuqala kuthe nxa kuqalisa ukwenzakala thina njengehlanganiso yebulawayo United Resident Association sigijime sabhalela abaphethe ezombuso waleli lizwe sibhalele uminista we-state samtshela ukuthi nakho okwenzakala kobulawayo which we are not happy ngakho sicela kuthathe i-action. Masinyazana uminista we-state wagijima watshela uminista we-local government engitshela ukuthi ekusenzakala ngolesine ngolesihlanu uminista we-local government ubesebuyile ngoba besesibhalele sathina kangenele sibona ukuthi kwenzakalani sihlaba umkhosi kanjeyana kanye sithi thina zimpisi esezijikele esigodleni samakhosi xa impisi sezisezwa njalo abantu kathi sukume sihlokome sizikhubhele ezimpisi ngoba kazifanele ukuba khona phakathi kwabantu nxa sezisenza ukuganga okunjengalokho.
Njengoba kodwa bavotelwa bonke labana nithemba kuzaba nzima ukuthi bengaphonga ukuphuma nje.
Yebo ye bavotelwa kungaba nzima kodwa ngile themba ngileqiniso ukuthi abantu bakule indawo abantu bakithi kuregion yethu yiso isikhathi kathesi nxa befuna ukukhuluma iqiniso befuna ukubona bazakufunda ukukwazi ukuthi khona nxa sifaka abakhokheli sasifake nini abantu esibaziyo ngemisebenzi yabo abantu esibaziyo ngezigaba uzokuthi umuntu uvela ngathi iqiniso likhona esintwini senja yonke idobhi ithambo nxa ingalidobhi ithambo ikhumbula kwabo kayikho into engadobhi ithambo lapho ikhumbula ukuthi iyekise ngale ngasemzini so lathi abantu bakuleyi rijini dasikwazini ukuthi nxa sifake abakhokhela sifake nabakhokhela abangabantu bethu abazaba lothando lokusebenzela ukuthuthukisa isigodlo kumbe irijini yethu
ngalokhu ngabe usitsho abantu abadabuka eMathebeleland kumbe uthi ingqengo bani
kapho kekelizwa umuntu odabuka endaweni ngoba nginje mina ngivele ngidabuka eMathebeleland angazake ngisukume lapha ngithi ngifuna ukuya eBindura ngithi ngifuna ukuyathungamela eBindura abantu beBindura fanele bahlonitshwe balemvelo yabo balezisekelo zabo ukuthi bahlezi ngayipindlela umuntu ka kamele ukukhokhelela endaweni lapha avela azikhona umdabu wakhona ekwazi ukuthi usekelani ngeqiniso efuna ukuthiphikisa indawo.
Siyabona njalo ukuthi la kubandla lezanu PF kuya kube lengxabano lakho eNkethabe Chavi. Ungathini ngamabandla lawo mabili edolobheni lakoBulawayo?
Izifiso zezakhamizi kazigcwaliseki ngenxa yakhonokho ukuthi kufumaniseki kungala kuhlonitshwa kwezindawo ngezindawo ngoba sithi thina kulamasiko aligugu lendawo ngendawo ufanele ukuhlonitshwa. Kuqakathekile ukubana amabandla ayazombuso akunazelele lokhu njalo nxabe kunazelela kungaze kwathathwa njengokuthi abantu sebesenza ukuthi bakhuluma ngezokubandlululana kumbe ngendimi kumbe ngani. Iqiniso liqiniso ofanele limi ukuthi xa sikhuluma ngendawo ethize asikhangeleni ukuthi kade bavele ngobani abakhona sibanikeni ithuba. Abanye sifikile kulezo zindawo kasibalandeleni ngemuva kuze kusebenzeke kube kuhle sihloniphe izindawo engani kuyathiwo la kwembhalo yamabhayibhili baze bathi fika eRoma ungafika eRoma yenza beRoma abanjani abakwenzayo hayi konke ufike sokuhamba phambi kwabo.
Umnumzana Winos Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezaphatheka uhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo lapho kwaphoza kwatshaywa khona umphathintambo bona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezisethuselwa ngabasekeli bezanu PF njalo sezihlalela evalweni. Umoyo yena oyehamba lezinye iziphathamandla ezigoqela uMabhalane ogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana bahlaselwa ngababetshengisela laba babathela ngamanzi njalo kwaba lokutshayana. Ukutshengisela lokhu kwakuqoqwe izinhlanganiso ezitshiyeneyo zibambene lebandla le-MDC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga lenye yalezinhlanganiso iRestoration of Human Rights Zimbabwe umnumzana Panyika Karimanzira.
Ye kuliqiniso kuthiwa khona vele uhulumende weZimbabwe ukhanya eselanda abanye bangukhona ukuthi abathunguluze ngendaba yokuthi izihlobo zabo zazitshengisela lapha e-United Kingdom. Thina esesikwenza kathesi ukuthi khona sisazise izihlobo zalabo abantu bonke ababetshengisele ukuthi bahlale benanzelele njengoba kuvele kuyinto engayenzakala ukuthi khona uhulumende waseZimbabwe athumele abantu kuyabahlunguluza.
Kanti vele khona kwahamba njani ukuthi kuze kuphose ukutshaywa umphathintambo lezinye iziphathamandla zikahulumeni?
Okwenzakalayo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe zaxoxa ukuyatshengisela eChatham House eLondon lapho okwakulo kulo minister kulamaminista aweZimbabwe amabili lamanye ama-officials aweZimbabwe government okubalisela khona uSibusiso Moyo loNick Mangwana. Abantu laba babebuye lapha e-United Kingdom ukuzokhuluma lohulumende we-United Kingdom ezomtshela ukuthi khona into sezilungile eZimbabwe Zimbabwe becela labo uncedo ukuthi bayake iZimbabwe. So thina sahamba ukuyatshengisela ukuthi sitshele umhlaba wonke, sitshele lohulumende weBritain ukuthi abantu laba babuye lapha ukuzoqhamba amanga, ngoba into esiyaziyo yikuthi izinto azikatshintshi eZimbabwe. Ma sikhuluma iqiniso singathi lokho zisiba worse ukwedlula ngesikhathi sikaMugabe. So thina sasinjonge ukuthi sitshele umhlaba wonke ukuthi khona hayi amadoda lawa babuye lapha ukuzoqhamba amanga, into yonke abayikhulumayo lapha ngamanga ngoba iZimbabwe akulunganga. So ama-demonstrators amelele abantu laba ukuthi baqede umhlangano wabo baphume. Bathi sebephuma-ke lapha abantu baqalisa ukuhlabelela bejengisela bexothoza ama-ministers lawa aweZimbabwe. Omunye walaba owayengani ngu-bodyguard kumbe ngubani uhulumeni weZimbabwe waqalisa ukuthaya omunye umama owaye ngomunye wabantu ababejengisela, then kulapho kwaqasela khona umsindo.
Sizwa kuthiwa yena lo uwatshaywayo wasa udaba lwakhe emapholiseni akwelebhilitane.
Yeah, liqiniso nalelo. Yena lo umama uwatshayayo owayejengisela so wafaki indaba yakhe emapholiseni.
Kodwa abaningi bathi umfanekiso kamabonakude ividiyo ekhona itshengisa ukubana abatshengiselayo yibo ababelodlakela.
Iqiniso lona lelo, but umfanekiso lo uqalisela phakathi kwendaba. Indaba yayivele isiqalisile, yayivele isilesikhathi vele abantu bejengisela. So umuntu lo okakhulumende lo wayesetshaye umama lo kudala yiko kwavusa umsindo. So umfanekiso lo usetshengisa lapho indawo lapho khona sokungani sokutshaya ubaba lowana, but nguye wayeqalile ubaba lowana.
Umnumzana Panyika Karimanzira ngowenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umdlali wenguqu uShingi Kaondera sedonsele owake waba ngumkakhe unkosikazi Mary Chiwenga enkantolo esithi kumele amhlawule amadola aphose angene kusigidi samadola emelika, ngoba esithi waquma umtshato wabo esebenzisa amaphepha amanga. UMary Chiwenga sengunkosikazi kaConstantino Chiwenga, umsekeli kamongameli welizwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi uhulumende uzahlangana lenkokheli yezisebenzi zakhe namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi, ngikhuluma lo Khoza. Ngizakazi sukunganelise kahle ngodaba lolu olwenzeka kuDube lolu, wamhlukumezile. Kahle kahle abantu laba sekumele bayeke umkhuba wokuthi ma ngabe befika endaweni bethole abantu besebenza bafika bebaxosha. Sekufanele ukuthi lathi-ke siphathwe njengabantu, kumele kusukunywe, simele lathi ilungelo lethu. Bengafika endaweni beqala ukuhlukumeza abantu, bengafika endaweni bethole abantu besebenza bafike bebaxosha emsebenzini yabo. Kunje nje khonapho kusamele kulungiswe into eziningi, kumele kulungiswe nasezikolweni, yibo kuphela bafuna ukufundisa abantwana into engazwakaliyo. So asikuthi kuliwa labo, kuliwa le system yale khona ukuthi kuzame ukulungisa leyo nto. Bebe sebesiya le mawumafeli, kumele kuqede lapho kulungiswe yonke into le ukuze lathi sihlonipheke, kulungise nemalanguage lapha kulokhu zini kuma-passport lawa, lathi siyakwazi ukuzibhalela. Abasinika ithuba siqondise zonke lezo zinto ezifana lalezi, hayi khona ukuthi bona bebe yibo abasibhalelayo zonke into, bafuna ukuthi bebe yibo abayiphathayo. Yabona ukambarani lo waphambanisa kakhulu, kodwa-ke kokunye sijambuka ngoba usihlanganiphisile ngiyosenze sasukuma, sesilinde sona isinqumo senkantolo ukuthi siyothina. Uma kunganjalo vele akula nto eyalunga, ma inkantolo layo iyathatha ifavor, ithatha uhlangothi lwakho ukambarani wabo lokho. Ngiyabonga basakazi.
Eva basakazi baka Studio 7 ngiyathaba lami namhlanje ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngikhulume lani basakazi hayi mina ngisesigabeni seKabela Village abhansi kaseBhukuskende Ncube hayi uhlupho sibhekane lalo siyalubona ngikhuluma kanje nje namhlanje bekuholiswa amabele osikhulile testestula bathutsha abantu bezal PF indlela abenza ngayo hayi bakithi sesithele nzima thina abantu bezimbabwe sisakwalo ukuthi singaphephela ngayo baduhisa abantu ngento ezincane besokusitha abanye abantu engelambono uzwe sebekhole ukuthi hayi badala sizazinika ukudla bekhangelela ukuthi nje kathesi singabantu esiya kumavoti mhlaka 3 August aka-MP sebegijima abasalali sebehamba up and down besithe ebantwini bazabe nika amabele angasoze bebavoti angasoze belokhu bebalandele emhlanganweni yabo babancitha amabele ngalokho sesikhathele asikwazi ukuthi ngoba uNkulunkulu angangenela hayi nami ngiyabonga.
Siyabonga izindaba zenu ezinhle kangaka elisitshela zona mihla ngalamalanga. Qhubekelani phambili, silifisela uthando ukuthi libe lothando leyo sineke sokunikezela liqhubekisela phambili ngokwazisa ngezindaba zekhaya.
Injani khona lapho kuStudio 7? Hayi thina ngapha sibona uhlupho kuphela ngumpandi lo okhulumayo kaMpofu. Hey ngapha sithwele nzima abantu benkosi. Into kazilungi sizama ukuthi sithi sibambe ngapha sibambe sikekele kodwa hayi vele kakulungi lutho. Ilizwe libalekelwa iziphofu abakhona abakuboni kodwa ke hayi sivele sabona udaba lwabo silulandelela udaba lwemali inikezwa amasosha. Usobala ukuthi ilizwe lakithi selibuswa ngamasosha. So ma ilizwe libuswa ngamasosha akukho okungalunga ngoba amasosha akazange abe lozwelo angaphansi kocindezelo lwekhomani. So ke angazi wazi uNkulunkulu ngathi abantu sokumele sizibonele ukuthi siphila njani. Abantu bakithi bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke jikelele ngendaba yezani izani izani. Sure imbuso ebubekwe uNkulunkulu kayidiliki kodwa ke ongabekwanga uNkulunkulu ya ngibona isandla sesibhala emdulini isandla siyabhala ukuthi amalanga la abali asazi sihluphekile bantu benkosi.
Ndani sarwana zwe sthandekani khuluma lami lapho uBethi la hayi ngikhuluma ngesimo sekhaya kuzidima apa njengathi nje siyahlupheka sisemazweni lapha abantu basithatha njengenyamazana hey lizwe lakithi la ayikho zama ukulunga ngathi sike siphindele ekhaya sibili hey abantu phela basasibona njengabantu nje ukuthi sesigcwele indawo le yonke nje
uJoseph ndinjani ikhuluma lojay moyo njalo. Yee ngikhuluma nje namhlanje ijukela lakhona hey tiqongile $40 kwesinye isitolo $35 2 kg yechuke ama price anjani wona la kunzima kuleli lizwe kubuhlungu empilweni hawu Studio 7 siyabonga kwantu kamili Nkomo bonke nje bonke basakazi abahle ukukhipha imbiko emihle leli lizwe angazithithiza nje ubuso ngabantu abanjani phethe kuyakhulunywa kodwa kulungiswa lutho ngitsho hambe kuzolunga nini lokhu esikubonayo hambe kuzalunga asisakwazi sesiphunga ukuphilela emnyameni izinto zezima zibambeki hambe ithukela le-35 elisinye isitolo $40 from 20 to 40 kuyini khonoku kunzima emhlabeni hhayi sithele nzima hhayi basakazi abahle siyabonga hambe uhulumeni kakehle akazobona khona okwenzakalayo lapha emakhaya la ukuthi lona kambe leli thukela livelela ngaphi khona ngapha e-America kumbe kodwa silibona ithukela leli lizwe eZimbabwe kwapha e-Chiriti izinto zakhona impuphu kazithengeki i-20 kg $50 ezinye zithi 47 kambe imali yakhona siyayithathanga kuzima hawu ngizwela ogogo bethu lami nginje ngithwele nzima ngile muli about 5 abantwana abayesikolweni khonapho ngikhole kwi-$80 okwepentshini hambe ngithengani ngakho khonoko njalo kubuya-ke ekhokheki ekhokheki yangkhona iyadosa akuqeda kukali izinto zangkhona sisebenzelayo
ngabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawa uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Igqweta likadokotela wakwele Pakistan owancedisa elemelika ukuthungatha u-Osama bin Laden lithi udokotela lo uthwele nzima entolongweni njalo kaphathwanga kuhle. Udokotela lo wabotshwa ngemva kokuvela ukuthi nguye owancedisa ibutho lemelika ekutholeni u-bin Laden. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi amazwe omhlaba kumele abambisane ekulwisaneni lomkhuhlane we-Ebola oqhubeka ubulala abantu kwele DRC. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika, idali lePhalamende kuleli lizwe leCongress izolo livimbe inyathelo elithethwe ngelinye ilunga elokuzama ukuxotsha uMongameli Donald Trump esikhundleni ngemva kokuthuka amalunga eCongress amane awesifazana njalo angabantu abansundu. Esithi kumele abuyele emazweni awo nxa engakuthakazeleli okwenzakalayo eMelika. Umkhokeli webandla lamademokrats eCongress unkosikazi Nancy Pelosi uthi endaweni yokuthi baqhubeke bedlephana lomongameli Trump, kulomsebenzi omkhulu wokuthuthukisa impilo kaZulu abamele bawenze njengebandla eliphikisayo. Ngolwesibili idale leCongress livotile njalo lavumelana ukuthi amazwi kaTrump agcwele inzondo njalo akhuthaza ukukhethana ngemihlobo. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Kulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ebandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenkitabechabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenkitabechabi. Uyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kwele Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akula ndawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukuxabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika. Labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama-Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama-Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli, kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama candidates wonke ahlanganiswe umongameli abantu babe khangele ngamandla bekubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTambo utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba athe kumele baphume baphele kule Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaqha lizanqikilana nale Malawi namuhla. Linganqoba iqembu leZimbabwe liyabese lisesimeni esihle sokuqeda lomncintiswano lingelinye lamaqembu ayisithupha ahamba phambili. Livuka njani kumagumbi omane omhlaba lapho lingaba likhona? Siyazi phela bakhona abanenge UK, US, Canada, China, South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique. Siyahlanganake lihlanganiswa ngumsakazo wenu umsakazo weStudio 7. Siyalibonga uxhaso lwenu kanye la ku Facebook. Siyabona kulo team hlabangana uthi wena amavuko tlamelo ngwenya uthi wena good morning Studio 7 VOA News. Themba Nzima uthi wena baba Nkomo uvuka njani ekuseni? Hayi sivukile nzima singabuza wena. Ngobza kwalakwala uthi wena qiniso elimsulwa lelo thina sikazi siye ERRS siyofuna umsebenzi. Kumbulani Ncube utwena mamwavuka vieni bankomo haisivukile tomuka Ncube. Kulobani njalo Gladys Dube utwena linjani ku Studio 7 siyaphila Mthembo. Singabuza wena uyaqhubeka utwena woza Jesu uzosindisa isizwe seZimbabwe. Uzoba lobanike lapha na ubheka nathi Brian Collins. Uthi wena i WhatsApp number siyayicela nasi ke lapha Collins, i WhatsApp number e 2-0-0-1-2-0-2-4-6-5-0-3-1-8 idlozi lomculo Jayza majaha wotwa maravini esigqibela ke uhlelo ngengoma yakhe ethi litshe likantunjambila. Siziphetheke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. amakansila MDC kobulawayo azakuya eHarare namuhla uyachasisela inkokheli yebandla lawo ngenxabanxoza eqhamuke phezu kokuxotsha kukamabhalane kamasipala ngomsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami. Izizalwane seZimbabwe esihlala kwele Pilitane esiphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edlule zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zisethuselwa ngabasekeli bezanu PF. Ayike kwanele likhumule zikhona eza kusihlwa ngowa-57 na mina lani asidibaneni ngeviki ezayo ngolwesibili okwami kulivikiso okwanelo olivalelisayo. Montunga milinko, mom.